Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 24 Nhlangula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ivumelana lakho ngoba iCovid-19 ligciwane elibulalayo sibili isimpilo yabantu iqhatheke kwedlula ukuthethwa kwamacala.
Umsebenzi umisiwe emthethwandaba emadolobheni leziqintini ezimbalwa elizweni ngemva kokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kula madale.
Umnyaka ka-2019 i-council iteste kanye yatesta izibholane ezingu-176 phezu kwezibholane ezingu-350 okwenza about 50% kuphela yezibholane ezitestiweyo.
Iningi lezigojo zakobulawayo zibikwa zilamanzi angahlanzekanga njalo angalungelanga unathwa ngabantu. Ibandla le-MTC Alliance lithe liphakathi kokuphenya ukungazwisisani esigabeni salo kobulawayo lapho okulamanye amalunga abikwa esebenza lebandla le-MTCT. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umsebenzi umisiwe emthethwandaba emadolobheni leziqintini ezimbalwa elizweni ngemva kokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kula madale. Abe commission ebona ngezemithethwandaba elizweni, abe Judiciary Services Commission of Zimbabwe, bamise umsebenzi emadale emadolobheni agoqela eseKariba, Chinoyi, Karoi, Pindura, Mutare Magistrate Court, Le High Court lamanye ngemva kokuba kutholakale abantu abafika phose amachumi amabili 20 bele gciwane le coronavirus emthethwandaba eyehlukeneyo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Embikweni wabo abawethule enkundleni yokukhulumisana noZulu ebulenjini eTwitter, abe-JSC baveze izizathu ezibafuqe ukuba bathathe lelo nyathelo. Isiphathamandla se-JSC esingathandanga ukuthathwa amazwi, uNkosikazi Bianca Magwande, ugcizelele umbiko olotshwe ngunobhala uMnumzana Walter Chikwana esithi leli nyathelo lithethwe ukulondoloza impilakahle yezisebenzi zemithethwandaba kanye loZulu jikelele. Uthi njalo leli nyathelo lithethwe ukuze bathole ithuba lokufafaza imithi kanye lokulonda abangabe bethe babaseduze kwabantu laba abatholakale bele COVID-19. Omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu uMnumzana Pride Mkono uyalincoma leli nyathelo elithethwe ngabemthethwandaba.
Ivumelana lakho ngoba iCovid-19 ligciwane elibulalayo sibili isimpilo yabantu iqhatheke kwedlula ukuthethwa kwamacala.
Kwasekelwa nguMnumzana Efi Dlela Ncube. Omunye njalo wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu.
Kule ngozi enkulu ukuthi isifo se-coronavirus lisengagcwala indawo yonke libulala abantu abaningi kakhulu okwedlula labo eselibabulele ngalesi sikhathi. Kudingeka indlela ezihlakaniphileyo zokuvikela lokho, indlela ezizafundisa abantu, zicebisane labantu ingozi ekhona, njalo kwandiswe ukuhlatshwa kwabantu ngokuba imithi iyashota. Kudingeka abantu bahlatshwe, bafundiswe ngaleyo ndlela bazavikeleka.
Enye ingcwethi kwezempilakahle eyisiphathamandla sesibhedlela seMpilo Central Hospital, uDokotela Solwayo Ngwenya, uqhubeka exwayisa uZulu phezu kwengozi ilizwe libhekane layo ngaleli hlandla lesithathu lobhubhane lwe-COVID-19.
Yikho siyaxwayisa ukuthi linanzelele kakhulu mahlabe zulu khonokho ukuvikela ngakho umkhuhlane lwe-coronavirus sihlala silitshela ngawo. Yikho kuqakathekileyo, abaningi siyaxwayisa ukuthi lihlale phansi, lingatshoni lihamba lisiyahlangana labantu, ligeze izandla njalo, lingavumi ukuthi lihlangane lomuntu ekhipha amakhala liphefumulana laye, ligqoke ama-face mask. Kuye kuqakathekile ukuvala amakhala lomlomo.
Ukhuthaza abantu uDokotela Ngwenya ukuba behlukane lomkhuba wokubuthana noma kanjani.
Lapho abanompola khona abakhulu, lapho eliya behlangane khona emachechi kumbe lisenza imchado, siyaxwayisa ukuthi lingakwenzi khonokho bantu bakithi. Lanxa lapha kusiyabekwa abantu, lihambe lingahambi libaningi, lilandele konke isinqumo esafakwa nguhulumeni.
Abejesi bathi bonke abafuna ukusa indaba zabo emithethwandaba abagoqela amagqwetha kanye lozulu jikelele kuzamele benze lokhu ngokuxhumana labo registrar, uresident magistrate, osherif kumbe umsekeli kamaster of the high court. Njalo uzulu uzokwaziswa ngenombolo zabo zencingo zokusebenzisa ukubathinta ngazo. Abejudiciary Services Commission bathi basalindele ukucetshiswa ngabezempilakahle ukuthi kuthiweni kusiya phambili ngale ndaba. Kubhubhe umuntu oyedwa ekutshoneni kwelanga layizolo ngolwesibili phakathi kwabangamakhulu afika phose ayisitshiyagalombili abatholakale bele COVID-19. Ndawonye sebesedlula inkulungwane ezingamajumi amane 43,480 asebetholakale bele gciwane leli elizweni selokhu laqhamukayo ngomvimbito wanyakenye emazweni omhlaba ogoqela iZimbabwe. Kuthi abafika phose inkulungwane ezingamajumi amane 37,477 kungabasilekiwo. Kunje sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 715,056 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala eye-COVID-19 vaccine eZimbabwe jikelele. Njalo sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane lengxenye 451,793 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMathebeleland Institute for Human Rights yethule umbiko oveza ukuba izikotsho eziningi zakobulawayo zilamanzi angahlanzekanga njalo angalungelanga unathwa ngabantu. Abenhlanganiso le bathi bathole ubufakazi obuveza lokhu kumpumela yophenyo olwenziwe ngumanisipala. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikhansile dolobho lakobulawayo ibhekane lodubo lokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo isikhathi esiningi osokusenza izakhamizi zeminye imizi yaleli dolobho ibhekane lohlupho lokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo. Umqondisi weMathebeleland Institute for Human Rights uMnumzana Khumbulani Maphosa uchasisa kabanzi ngombiko ophathelane lamanzi akobulawayo.
Ngonyaka ka-2019 ikhansile iteste kanye yatesta izibholane ezingu-176 phezu kwezibholane ezingu-350 okwenza about 50% kuphela yezibholane ezitestiweyo. Kuzona lezo ezingu-176 ezingu-33 zakhona zitholakale zilalokho okuthiwa yi-coliform bezi-contaminated zingcolile. Kukanti ezingu-4 zazo zitholakale zile fecal coliform okuthi ukuthi yingcekeza yangasese.
Ngomnyaka ka-2020 ubulawayo ubhekane lodubo lwamanzi olukhulu ukwedlula eminye iminyaka okudale ukuba abantu babanjwe yimikhuhlane yesisu isikhumba kuthi abanye balahlekelwe ngumphefumulo. UMaphosa uqhubeke esola umanisipali wakobulawayo ukuba akenzanga umsebenzi wakhe ngokupheleleyo.
Ngomnyaka ka-2020 ngesikhathi lapho abantu akade behlupheka khona ngamanzi batheste izibholane ezingu-23 phezu kwe-350 sithi hathi Bulawayo City Council lalilayo i-evidence wokuthi lithi lona lina imanzi asezibholaneni ahlanzekile kutest izibholane ezingu-23 phezu kwe-350 ufana lokuthi awukaqali.
Isakhamuzi sakobulawayo inkosikazi Nokuthula Mafu uthi bona emzini abahlala kiwo amanzi bayawathola kodwa aba lephunga.
Amanzi abuye engcolile sibili kwezinye izikhathi vele abuye zinukela ubulongwe ngapha ibhili buyikhwelile.
Kusenjalo i-council isithe yavalela abantu amanzi ngesikhathi ilungisisa isitichi samanzi esadubukayo esencima reservoir sona esithela esethuli reservoir. Umabhalani wekhansili yakobulawayo uMnumzana Christopher Dube uthi ukuvalwa kwamanzi kuqale ngomvulo kuyaphela ngolwesihlanu emini yantambama ethi indawo eziyabe zingelamanzi yi-Esigodini, iMbizo Barracks, iFortune's Gate, iSelbourne Park, iMahatshula, iHoodville, iKingsdale, iLockview, isani Rolling Hill, iMarlins, iGlencoe, iRiverside, iWaterford, iManningdale, iWillsgrove, iBenavosta, leDouglasdale. Izakhamizi zakoBulawayo zihlala zibhekane lodubo lwamanzi iminyaka yonke, kodwa okomnyaka odlule zithi bekuphambili lapho izakhamizi ezike zathola amanzi kanye phakathi kweviki ezimbili kwaze kwaba nganeno lonyaka ngemva kokuna kwezulu. Kodwa lokho ekhona amalokishi angenamanzi anjengePhumula South, iCountry Park, inkulumane lamanye. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
Ibandla leMDC Alliance lithi liphakathi kokuphenya ukungazwisisani esigabeni salo koBulawayo, lapho okulamalunga abikwa esebenza lebandla leMDCT. Isikhulumeli sebandla leMDC Alliance koBulawayo, uMnumzana Swithan Chirodza, uthi ibizo eseliphume lacaca kulolu daba ngelikameya waleli dolobho, uMnumzana Solomon Mguni, obikwa engakaze alugxube emahofisini ebandla okwesikhathi eside. Asenelisanga ukukhuluma lo Mnumzana Mguni ngalolu daba ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini. Kungqoqo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7, uMnumzana Chirodza uphinde walandula imbiko ethi umgcini sihlalo walesi sigaba, uMnumzana James Sithole, wamiswa umsebenzi wokwesikhatshana.
Umsebenzi uqhubeka kuhle, kube abantu abaningi ehofisini lapho bezofakaza lokho izikhalazo zabo, betshela laba abavele eHarare. Singatsho ukuthi ayisibo bonke abavele eHarare, bakhona abanye abavela khonapha emasekubeleni.
Kodwa khona kahle kahle kuyini abakulandileyo, njalo liyavuma ukuthi kulokulwisana yini esigabeni se?
Ye, kukhona okungani kuyakhathaza amalunga ebandla ukukhokheli kweprovince.
Ama-factions lawo ngesilungu yiwapi, njalo kungani kulokudabukana phakathi?
Ama-faction akula ngithiwa i-faction. Into ekhona nje yikuthi abantu bathiyana umbono kuyini yini abantu laba asebahamba ebandleni likababa uMondlora, abalaba bezelandela umkhubekweni ubaba uMondlora kumbe bexotshwe.
Eminye njalo impiko ibisithi umgcini sihlalo uMnumzana Sithole samisiwe okwesikhatshana ukusebenza ebandleni. Liqiniso leli yini, njalo bakhona labanye?
Ubaba uJames Sithole kamiswanga umsebenzi lapha eprovince. Into ekhona yikuthi bakhona bakhonona ukuthi ubaba uJames engabe umuntu ophuza ukuxotha laba abantu abahamba kuMondlora nakumamumba. Kodwa ikuthiyana kombono akuthi ukuthi xa useleqala yikho lokho okucubungulwa abantu laba asebethunywe ku-standing committee ebandla le-MDC Alliance. Sizabona ekupheleni komsebenzi ukuthi bazaphatha njani endaba.
Sikhuluma nje kuyini asebekufumene, njalo namhla kuyini abade bekwenza?
Umsebenzi wabo yikuthi gabatheli thina bona into babuyele ezinye ezokuthapha amazwi abasebenzisayo nabe thukungula izindaba, babuyele secretariat yabo ezabibabhalela. Lokho abangabe kuphethe angaze ayengikutho ngoba ukuthi bekhulumela athi bayathi behambanisa umsebenzi wabo.
Kodwa baningi yini abacatshangela ukuthi bengabe befuna ukusekela kumbe besiya kubandla elikhokhelwa ngomnumzana Manzola?
Engibona kungani kuyahlupha ama-formalities kuphela ukuthi benikeze izimali, kungani kuyahlupha ngoba izimali lezi khanya sezana nzelela ukuthi kula bantu abanjengabo-Mayor Mguni abazange banyathele ehhofisini besusele isikhathi bekhethe ukuthi bangene ekhansini ngokuthi ngabe khonapho ebantwini abanjengabo-Solomon Mguni ukuthi usalilunga lebandla iningi naye. Kungani ukuphazamisa abantu? But bekufunakala phela ukuthi abantu bonke benikeze izimali ngoba umuntu angeke unike incwadi kusasiyaphendula. Abese sekela amalunge ephathi ukuthi i-pit camp policy yabekwa ngubaba uThandirayo ukuthi i-pit camp. So abantu bathi hayi, umuntu engathengisa hayi kumele anike incwadi ahambe. Besisadinga ukuthi sithole lawo mabizo but ebiphume egcekeni nelika-Mayor uSolomon. Amanye amabizo lokho sisajubuma.
Lo ngumnumzana Swithan Chirodza, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkampani zezindaba AAPTN le AFP TV zibika ukuba kulabantu bedlula amajumi amane 43 ababhonjwe emkambo esabelweni seTigray ngabacatshangelwa ukuba libutho le-Ethiopia. Zibika ukuba ababona ngezempilakahle babatshele ukuthi abafileyo ngabantu akade bezenzela imisebenzi yabo haji amalecatsha. Lokhu kwenzakala kulandela ukulwisana okutsha phakathi kwamasosha akwele-Ethiopia labathi bavikela uZulu eTigray. Umnumzana David Beasley okhokela inhlanganiso ekhangelane lenswelo zikaZulu eWorld Food Program uthi kule ndlala emangalisayo kule Madagascar okulabantu abaningi abamelele ukudla. Uthi okumanje abedlula inkulungwane ezilijumi lane 14,000 kabazenelisi ukuzidingela ukudla. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika uthi uhulumende wakhe ulwisana lodlakela elizweni leli okulabantu abaningi asebedutshulwe ngemibhobho lonyaka yilabo abahlasela uZulu mahlayana. UBiden uthi bazama ngamandla wonke ukuvimba ukuthengiswa kwemibhobho okungekho emthethweni. Uthi uhulumende wakhe uzanika izabelo amabhiliyoni afika phose amakhulu amane amadola $350 billion okuhlaselwa khona kakhulu abantu.
Kulembono ehlukene ngokuthi ibandla le-MDC Alliance liguqule igama leli ngoba lingasetshenziswa ngele-MDCT ngesikhathi sokhetho olungenziwa. Abanye bathi kumele kudingwe ibizo elitsha. Abanye njalo ababalisa umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa besithi ngitsho akuqutshekwe kusetshenziswa igama le-LT MDC Alliance. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora wazise ukuthi bazasebenzisa ibizo elithi MDC Alliance kukhetho ngoba libizo elakhethwa ngoye ngumongameli waleli bandla umuyi umnumzana Morgan Tswangirai aze alobelane sivumelwano lamabandla aphikisayo ayisikhombisa ukuthi bazancintisa ukhetho bemanyene besebenzisa leli gama. Iziphathamandla zamabandla womabili zalile ukukhuluma ngalolu daba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ezicubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lomnumzana Angleston Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Into yamaMDC le isithwa isisanasana umtshado wesitsha. Akusakhanya ukuthi ikhanda liyangaphi. Inhlo imsila yikuphi? Angizwisisi vele kahle ukuthi kuvavele bajongeni ngoba kutshengisa i-confusion esesilayo njengelizwe ukuthi i-opposition yethu is lost direction. Batshona bedlephana bebangezinto ezingelangqondo. Ngicabanga futhi ukuthi uMonzora bayesaba ukuthi bangasebenzisa ukuthi MDC kodwa bazadliwa, kanti njalo futhi abazange bahambe bayakuzwa ukuthi amanzi anjani. Kodwa ekugcineni kwakho konke kutshengisa ukuthi iZANU-PF silayo kuze kube ntolontolo nxa ye-opposition i-BF akathi.
Ngwenya, wena uthini ngadangadaba lo?
Yelo liqiniso ngoba lapha umuyi uMorgan Tsvangirai esebhubha sekukhulunywa nge-MDC Alliance. Kwase kufanele ukuthi ukuxabana konke ungazihlani ohle kuhle kuphele abantu bahle bavumelane ukuthi hatshi sesiyi-MDC Alliance okwendulo ngokwendulo. So vele uyatshekisa ukuthi abantu bakhona vele abakumaqembu la balobuhwaba okuthize ukuthi ungathi siwehlulwe kucongress egweru sisithi semfuna usebenzisa i-MDCT. Usubona ukuthi i-MDCT ibe ilizwe lakhona liyahlupha kukhetho sisithi wamsebenzisa i-MDC Alliance. IZANU-PF njengoba isifande esitho iyalokhu ibasebenzisa ngoba siyazi ukuthi bangavele baye kuzeki besithi bona sesifuna usebenzisa i-MDC Alliance. Izeki yabavumela wenze bahlokoze benze kube confusion okuxabana okuphambili choso kwano tikhathi saba abantu bahlale phansi babona ukuthi bengenzani ukulungisa odaba lalo kungabe nje confusion
kodwa ke bona abe MDC Alliance bathi ukuthi basuse ibizo leli elithi MDC kungenza ukuthi bengayenzi kahle kukhetho wena ubona njani sibanda la
Secure ama vultures, political vultures, amanqe agijimela udobha ezifileyo. Ngabe bahlakaniphile njalo ngabe baserious ngokuthi bafuna ukukhulula ilizwe. Ngabe bayazimisela ukuthi baqalise katsha i-opposition entsha ukuthi benze into ethi rebranding. Ngoba laleli bizo elithi MDC abalithanda kangaka. Kwabanye abantu abanjengathi selingcolile, kwabanye abantu emakhaya selingcolile, alisasebenziseki. Kodwa ngoba bona bangama-politicians. Politicians, abantu abacabanga izinto behlezi ofisini, abangahambiyo bayayinjara bayahlangana labantu beze ukuthi abantu bathini baze belokhu beqina ngoba lelithi MDC nxa belokhu beqina ngalo ba-entrecha iZANU-PF iZANU-PF will continue becoming stronger ngabe ngabantu abahlakaniphile abangasomagwala ngabe bavuma ukuthi uright asiyaneli lento ethiwa yi-MDC siyedlule siqale into intsha engicabanga ukuthi mina kuzathi abanye abantu mhlawumbe thina lungwenya khonapha siceda khonapha singacela sesicabange kahle sivumele into entsha ezahuga abantu sicine sithethe i-space lesi akade benaso badlala nge-political space abanaso ngoba kabakho serious
wena ngwenya manje ungathini ngebizo esizwa kuthiwa bakhona abanye abathi ibizo lakhona lithiwe MDC Chamisa
hayi phela asuzisibuyele isigaba lisenokuthi icembu elombusazi welizwe liyanikwa ibizo lomuntu kwakhona lo kwakulo MDC Tsvangirai kwakhanya ukuthi lokho amabizo alokho engena abanye bafaka MDC 99 hayi impi le eqondane labantu bezimbabwe ayisiwo impi yomuntu oyedwa njengoba sitshisanda ungazutshaya i-branding i-branding ngayeshe inikwe ibizo elitshengisa ukuthi kukubambana phakathi kwamaqembu aphikisanayo angivumelani lakho lokho ukuvila njengoba sitshisanda nxa usithi sizinika ibizo elitsha zinike ibizo elitsha akhona ukugalelana ibizo lakudala ayiseyekuthamisa phela ovotelwayo ukuvotelwa ama-principles ama-ideas so nxa kuleli izwe elitsha elinikeza ama-ideas ingqondo entsha yiyo i-branding efanele liyenziwe lobu buvila bukuthi phonga ukuthi Chamisa ngasophathi kaChamisa phela le iphathi yelizwe lonke yaso sithi Highlanders Madinda kumbe Highlanders Peter Law akulanto enjalo kanti linikwe ibizo elitsha eliqondane lokuhuga ingqondo ezintsha
ye hayi isikhathi sesingasavumi ubaba Sibanda wena ungathini nxa sikhangela ukubana ibizo leli lona leli elithi MDC nxa lingasuswa kusetshenziswe abanye bathi kusetshenziswe elithi convergence
Joyce Ngwenya obexoxa ndawonye lomnumzana Angliston Sibanda umnumzana Patrick Sinamasa obambe okwesikhatshana isikhundla sokhangelane lenhlelo zokukhanga abantu ukuba bangene kubandla lezanu PF uthi uhulumende kasoze avumele ukuba abahlala emazweni bavote kukhetho bephandle kwelizwe lokho sekucunule abaningi abahlala kwamanye amazwe abafisa ukuvota kukhetho besemazweni lapho abahlala khona uGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Umongameli Joe Biden lenkokheli yomanyano G7 bakubekise obala ukuthi bazimisele ukulwisana lokusetshenziswa kwabantu njengezigqili kumankampani athengisa impahla emhlabeni jikelele. Ubugebengu obenziwa kusetshenziswa imitshina yamakhompyutha nenkohlakalo. Ilizwe leMelika lamalunga e-G7 bayakhathazeka kakhulu ngendlela zonke zokusetshenziswa kwabantu njengezigqili kunye lamazwe aphatheke kulokhu okufana labohlobo lwesiyugesi leminye imihlobo edolobheni leJinjiang kwele China. Impahla esetshenziswa kwezokulima okokusebenzisa ukuthola amandla kagetsi ngelanga isola lempahla yokugqoka yikho okuludubo lolu kakhulu. Inkokheli ye-G7 ivumelane ukuhlonipha ilungelo likaZulu lokuvikela abantu kwenziwa izigqili. Phezu kwalokho, amazwe e-G7 athi azimisele ukulwisana lezigelekeqe ezisebenzisa ubulembu be-intanethi ukuhlasela. Kulezehlangano eziningi lapho amalunga amazwe e-G7 namanye ahlaselwe kuhlangothi zezakhiwo ezokulungisa lezemitshina yakulezinsuku lezibhedlela. Iziklivu zobulembu ezisebenza kumazwe atshiyeneyo zingena kunhlangothi zokwakha imali yobulembu i-cryptocurrency lokukweladisa imali zihlasela abantu umhlaba wonke jikelele. Uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo kumele basebenze ndawonye ukwenzela ukuthi indawo eziqakathekileyo kumele zivikelwe ebuseleni lobu. Ngokunjalo, ubugelekeqe bobulembu kumele buhluzisiswe, kujeziswe, njalo kwenziwe imizamo yokuzivikela. Amazwe amele acwayisise lobu bugebengu obenzakala emazweni awo. Inhlanganiso ye-G7 yazophinda yavumelana ukulwisana lenkohlakalo. Umongameli Joe Biden kunsukwana ezisanda kwedlula ukubeke sobala ukuthi ilizwe leMelika lizalwisana lenkohlakalo okuyindikimba kahulumende wakhe. Waphinda wethula impumela yocwaningo oluthiwa National Security Study Memorandum on the Fight Against Corruption ukuze kuqiniswe umsebenzi wokulwisana lenkohlakalo. Inkohlakalo yenza uZulu engethembi uhulumende, uhulumende angasebenzi ngemfanelo, kuchaphazwe inotho yelizwe, iqede impande yentando kaZulu. Phezu kwalokho, ukungethembeki kubeka umthwalo onzima kumnotho welizwe, njalo akulungelanga uZulu. Elimelika limanyane lenhlanganiso ze-G7 lizalwisana lodaba lwamankampani okuthiwa ngama-shell companies lehlise ukukweledisa imali ekuthengisweni kwezakhiwo i-money laundering, liphathise ekuhanjisweni kwemibiko ephathelane lenkohlakalo lokuphathisa amazwe ukuthi alwisane lalolu dubo. Kubandululwe uncedo oluphiwa amazwe ukuze alwisane lenkohlakalo njengensika yombuso okhululekileyo. EleMelika liyamukela ukuzinikela okwenziwe ngumanyano we-G7 ekulwisaneni lenkohlakalo. Njengokutsho kukamongameli Biden, eleMelika seliphendukile ekukhokheleni amazwe omhlaba alembono efana leyethu. Leyo ke bekuyimbono kahulumende weleMelika. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umsebenzi emadale emadolobheni leziqitini ezimbalwa elizweni uvaliwe ngemva kokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Iningi lezikotsho zakobulawayo zivikwa zilamanzi angahlanzekanga njalo angalungelanga unathwa ngabantu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.